esto se sube y salgo. Abanyabantu sibenganzisisi ukuthi iCOVID ikhona njalo iyabulala ikakhulu emakhaya. Abantu lokhu becabanga ukuthi iCOVID ngemzini edorobheni ngoba sathola ukuthi kade iyande kakhulu edorobheni khathesi sichapha sisiyale emakhaya. And uzathola ukuthi abantu abaningi emakhaya siyacela sibili ukuthi bazwisise ukuthi bageze izandla, benze i-social distancing, njalo basanitize lapha bengelasanitize khona ukuthi ugeze izandla. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi uzihlalele emzini wakho. Abanye lokhu behamba besiya ematshwaleni, abanye lokhu behamba besiya bevakasha namathetha abanye bebuthana abantu besiba baningi. Emakhaya ikakhulu ematebelele not isingenile lapho futhi ngenkayi isingenile. So abantu noma ubatshela ukuthi hayi hlalani ezindlini ligeze izandla lingaze lahlangana labantu lingaze labuthana lingajawulani abazwisisi babona ngani ngokwabanye kubona abanayo khona bemadorobheni zathola ukuthi emamaketi njengempare lapho okulama-informal sector khona abantu lokho bebuthana besiba baningi but I think kwezinye indawo hhayi ama-efforts
ayaphumelela. Ye, kodwa ezibhedlela-ke, inhlelo zikahulumende ezikhona ziqinile yini? Sesikhangela ukuthi abongi nabongikazi abanye bakhalele imisebenzi, abanye bafuna impahla zokuzivikela ekutholeni leli gcikwane, lokunye nje okuningi-ningi. Uhulumende ubambe zaqina yini ezibhedlela?
Ye, ngiyananzelela ukuthi i-Ministry of Health iyakhamba isikhathi esikhulu esibanganyane ingane esize ingelaminisa ingelapremier secretary. So khathesi sokufakwe u-vice president ukuthi abe uminista we-health bafakwa njalo ukhomodo ukuthi abe u-premier secretary. Ithimbu lefakiweyo bona ngani iqinile le-experience lo-premier secretary ule udokotela bona ngani khathesi lengibona sekuzahlalwa phansi kukhangele sili izinto zizama ukuthi ziphakame. I think ama-efforts ayenziwayo azakwenza ukuthi izinto zibe ngcono kakhulu.